kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesivile mhla ka 14 kuNtulikazi 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
ngiyesabisa kuyethusa kuhlasimulisa umzimba ngendlela okukhuphuka ngayo inani labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane we COVID-19.
Kulo muntu oyedwa obulawe ngomkhuhlane we-coronavirus izolo okukhubhule inani lasebebulewe isifo lesi laya kumachumi phose amavili 19. Asebebanjwe lomkhuhlane labo bakhwelile baya phezu kwenkulungwane.
Ubudlelwane lobo budalwa i-contract kabucanyulwa ngenye indlela ngaphandle kwendlela esibhalwe emthethweni.
Amagqweta e-Drugs International aselobele uhulumende emxwayisa ukuthi asidinga inhlawulo ngoba wesula i-contract yakhe lalinkampani ngaphandle komthetho. Ele South Africa lithi selizalandela isinqumo senkantolo liphathise iziphepheli zeZimbabwe kanye lalabo abalama special permits ngemali ephiwa izizalwane zakulelo lizwe ezibhanjaniselwe impilo ngomkhuhlane we-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabalichumi lasishiyankalolunye 19 ngemva kokubhubha komuntu oyedwa enkabazwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubonakale ukuthi umuntu lo ubele coronavirus evele esefile. Abafunyanwe belomkhuhlane lo izolo bona bangamachumi phose amahlanu 49. Lokhu kukhweze inani labantu asebebanjwe lomkhuhlane elizweni laya kunkulungwane elabantu abangamachumi amathathu lane 1034. Abasinde izolo njalo balichumi lanhlanu. Bonke ngabemathebeleland South. Lokho kukhubhule inani lasebesindile kulomkhuhlane laya kumakhulu amathathu alamachumi edlula kancane amane 343. Ukukhwela kwenani lababanjwa lababulawa ngomkhuhlane lo kuza ngesikhathi kungelamphathintambo obona ngezempilakahle kulandela ukuxotshwa kukamnumzana uBhadaya Moyo. Iziphathamandla zezibhedlela lazo zixotshwe umsebenzi ngohulumende kuthi abongi bona baphakathi kokukhalala umsebenzi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Kunzima kuyesabisa kuyethusa kuhlasimulisa umzimba mvuka nkomo ngendlela okukhuphuka ngayo inani labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kutshengisa ukuthi ke kumele kuthathe izinqumo sibile ezinzima ukuthi abantu bavikeleke, kodwa ke siyananzelela ukuthi kulobu nzima kakhulu elizweni. Ubona abantu betsha indwendwe befolele amanzi, abantu babona begcwele emabhasini. Namhlanje engikhangele emini ngabona vele abantu becala gcelene ebhasini bengagqokanga amamaski ukuthi bazivikele kulomkhuhlane. Kulobunzima kakhulu, kuyethusa ke sokusithi ke kathesi ke abantu kumele besukume, ngoba nxa kungasukunywanga sizabona ke okwenzakala kumazwe esakhelani lawa njengeSouth Africa, abantu sebephela khona lapha, la kusizaphela futhi. Njalo ke kumele sisukume kathesi ke kusukume. utshela niqiniso abantu sebebona ke bonye sokwenzakala ukuthi abantu bodwa nje sebebona ndamu khona lo empela mpela uyabulala nxa ukhangela abantu iqala ukwethuka manje kodwa sokudinga ukuthi kuna nawuhulumende abambane lozulu kuzanye imizamo yokuthi abantu behlise inani lokubuthana kodwa ke kulobunzima njalo njengoba ngithile ukuthi amanzi ayahlupha ompuphu bayahlupha lendaba zokuhambisa lezi izimoda lokho ezihlupha abantu bakeChayindwendwe town lapha bemelele ukuthi wagade ke kodwa ke kulobunzima asazi ukuthi kusasa kuzavuke kanjani kodwa ke bona ngani lekuso salijengisa ukuthi lizalisebisa njengisa ukuthi abantu bazaphela siza kufakela onyaka ngalomkhuhlane
abanye babanja lomkhuhlane umuntu esevele esefile kuloko kuthiwa yi-postmortem ngesingisi ungathini ngalolo daba
yikho lapho-ke owesabisa khona enkomo sokusithi ngawo uhulumende uyadonsa amasokisi abantu behlolwe ngobuningi kwenzela ukuthi abantu abalomkhuhlane kuhle kwaziwe bahle bahlaliswe eceleni khonokho kuthiwa i-isolation yakhona leyo wenzela ukuthi bengathelela abanye ngoba kungananzela kathe sizwa imibiko yokuthi ezibhedlela lapha abongikazi kanye labafundela ubongikazi babanjwe imikhuhlane ngemva kokuthi abantu akade belalisiwe besebedlulile emhlabeni besala bebanjwa nje kunjalo kutshengisa-ke ukuthi-ke kulokusilela kulokwehluleka kuhulumende ukuthi ahlole abantu besaphila kwenzela ukuthi-ke kwaziwe kwenqatshelwe ukuthi umkhuhlane lo ungabuthelelwana abantu bengakwazi ngihlala lo muntu khona phela umkhuhlane ngingakwazi kuyadingeka ukuthi-ke kudose amasokisi kusetshenziswe kanzima abantu bahlolwe ngobuningi elizweni ngoba yiyo indlela kuphela engenze ukuthi sibekwazi ukuthi abantu bangaka abagulayo njalo laba bebekwazi ukuthi abamelanga bathele abanye kube nemizamo yokuthi bamiswe ukuthi bahlangane labanye abantu wenzela ukuthi-ke umkhuhlane lo wehliswe ukubemetheka kwawo nxa kungenziwa ngalokho zabe nihlala lo muntu khonapho okhwehlelayo endlini kumbe ime ngikhwehlelayo umuntu wana kathi uyagula kumbe ime ngigulayo ibe lokho engihamba ngifafaza umkhuhlane ebantwini sizabhubha elizweni-ke siphele sithi du nxa kungadoswanga amasokisi kwathiwa-ke abantu bahlolwe ngobuningi elizweni
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Amagqwetha enkampani yeDrugs International aselobele inkampani kahulumende eNetfarm eyazisa ukuthi ukwesula isivumelwano sokuthi iDrugs International idingele iZimbabwe amaphilisi lokunye okokusebenzisa kumizamo yokulwisana le-coronavirus akukho emthethweni. Uhulumende wesula isivumelwano seNetfarm leDrugs International lesi kumaviki asanda kwedlula ngemva kokuvela kwemisebenzi yenkohlakalo ebikwa yabakhona ekuphiweni kwalenkampani umsebenzi ngowaye ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo yena oxotshwe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwalolu daba ngeviki edluleyo phansi kwesivumelwano lesi iDrugs International yayizabhadalwa izigidi lezigidi zamadola emelika encwadini yawo amagqwetha alinkampani athi iNetfarm yesula isivumelwano lesi ngaphandle komthetho ngoba kulalutho oluvi olwenziwa iDrugs International ngokunjalo athi asidinga umlamlankunzi ukuze inkampani le ihlawulwe Isiphathamandla salinkampani umnumzana Delish Nguaya ukhululwe ngeviki edluleyo ngemva kokubotshelwa icala lokuqambela uhulumende amanga ukuthi iDrugs International inkampani elungisa amaphilisi okwenza yaphiwa icontract. ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Akuna nto emangalisayo kukhona lokho esesikuzwa ngokuba vele ubudlelwane lobo budalwa yi-contract kabucanyulwa ngenye indlela ngaphandle kwendlela esibhalwe emthethweni. Uma kukhona ongalandelanga isivumelwano kumbe engasabhadalanga imali, nxa ngabe isela lakuthembisa into yethile lathi lizayiletha kuwe bese liletha uyisebenzise leyo nto lilemvumo yokuthi ulibhadale. Ukuthi labana bantu abhala ngendlela ababhala ngayo kwaba yikwehluleka kukahulumende weZimbabwe ukuthi enze ukuhlolisisa okufaneleyo ukuthi abone ukuthi lokho abamtshela khona kuliqiniso yini. Nxa baletha amaphilisi uhulumende semele abhadale, nxa baletha amamaski sokumele abhadale. Ukwehluleka kukahulumende akutsho ukuthi labana abasafanelanga babhadalwe nxa kuyukuthi lezo zinto baziletha ngokuba phela babezithenge kwenye indawo, zingabe zithiphile, zingabe zipholile, zingabe zinjani, kodwa bazithenga kwenye indawo lapho abafanele babhadale khona. Uhulumende ngokunjalo uyabefanele abhadale kumbe ephule isivumelwane ngokusemthethweni.
Umahluleli weHigh Court uthe ekhulula uNguwaya ngeviki edluleyo wakhanya esola amacala awetheswayo esithi kawaboni amacala okuthiwa adalwa nguNguwaya. Kathesi sesibona amagqwetha akhe asephikisa ukwesulwa kwe-contract. Ungathini ngalokho?
Ngakumangalisa ukuthi uMantshi akhulume ngaleyo ndlela ngokuba kuyacaca ukuthi ababotshiweyo ayisibo akade befanele babotshwe. Nxa akade befanele babotshwe kabasabotshwanga lalabo akade befanele babotshwe. Abafanele babotshwe bakhulu banamandla, abafanele babotshwe abasabotshwanga. Ngakho ke kubotshwe umuntu kazana nje, icala lakhona lizahamba kuswelakala ubufakazi liphelele emoyeni kuthiwe sazama kodwa kwehlile ubufakazi. Yikudlala ngabantu ke lo, yikudlala ngomthetho, yikudlala ngomhlaba, yikudlala ngamalungelo abantu. Kumele icala lithoniswe ngendlela efaneleyo, abalamacala babotshwe labo abafanele babotshwe kungakhathalekile ukuthi ngubani.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlanje ntambama, lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngomkankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi atshengisele esitaladeni phezu kokudilika komnotho mhla ka 31 kulinyanga. Mthakazo muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 ntambama. Lilami uMichael.
Uhulumende wakwele South Africa uthi usezaqala ukuphathisa iziphepheli ezigoqela ezeZimbabwe kanye lalabo abalama special permits ngemali ephiwa izizalwane zakulelo lizwe eziphazanyiselwe impilo ngomkhuhlane we-coronavirus, kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi kumele akwenze lokhu. Umuntu ngamunye uzaphiwa i-R350 ngenyanga njengezizalwane zaseSouth Africa. Abanye abazayithola limali izizalwane zakwele Angola leze Lesotho. Isimemezelo lesi senziwe ngumphathi ntambo wenhlelo zokuphathisa uzulu kwele South Africa, uNkosazana Lindiwe Zulu izolo. Sixoxela umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Kufanele ukuthi ngabe sebeqala ukuyithola kasiphatheki kahle okokuqala, ngoba le nto kufanele ngabe kudala yaqala ukwenziwa kodwa kokuyenzakala.
Kodwa nxa sesikhangela i-R350 le singathi imali enengi yini, imezelani umuntu ngenyanga?
Empeleni u-R350 akayona into ethile, kodwa mawubuka ikho leyo mali mhlawumpe amafutha hamba la abethengwe nikezwa abantu abiza mhlawumpe lo 350, ngoba kusho ukuthi mhlawumpe umuntu angathola impuphu u-12.5 abesethola mhlawumpe no 2 liter we fish oil mhlawumpe nephakethi lebhontshisi kumbe amabili amathathu kumpe namazambane. So ake sithi u 350 lo ubekwe ngaleyo ndlela ngoba abantu abaningi ngaleso sikhathi bebenikezwa ukudla lokho esikubiza ngama food hamper, and ukudla lokho bekubhekelwe ukuthi i food hamper eyodwa ngeyodwa inikeza umuntu i 350 rand.
Izizalwane zeZimbabwe ezingathanda ukuzwisisa ngalolu hlelo lingazikhuthaza kumbukuzixwayisa ukuthi ziye ngapi?
Izizalwane zeZimbabwe ezingabe zidinga usizo singazixwayisa ukuthi zingaya nalapho kwiwebsite yethu www.africandiasporic.org kumbe njalo zisithinte nge-email, abanele ukusithinta nge-email ku-admin@africandiasporic.org. Kubalulekile ukuthi bathole ukuthi uafricandiaspora.org kumbe baye khona ka social development ukuthi bathole usizo kwihhovisi elikufishane nabe le social development, nakhona bengeke mhlawumbe bathole usizo oluningi kodwa sigcinele mara ngeza kuthina bangakwazi ukuthi balithole lolu sizo.
Umnumzana Vusumuzi Spanda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ye African Diaspora Forum sixoxelaye ekwele South Africa. Amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abathi batshayo abalinyazwa ngamapolisa kunyanga ezisanda kwedlula athi azalwisa ukuthi icala leli lithethwe kulandela isicelo sabasolwa esokuthi lesulwe. Omamangala izelamani unkosazana nokuthula lontombizodwa Mpofu bona abathi batshaywa ngamapolisa ebethesa icala lokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-coronavirus. Sixoxele igqwetha labo umnumzana Ngqobani Sithole.
Into abazama ukuyenza ukuthi isitimela nxa sesithe sasuka uzame ukusimisa ngezandla. Asisami i-application yabo leyo siyilindele. I have already preempted ukuthi definitely it won't be merited. The application nje ukuthi badelay nje ukuthi indaba iqhubekele phambili. Indaba leyo ezaqhubekela phambili isegcekeni, singeke sikuthathe njengento engasethusa, sibalindele.
Ungasichazisela ngamafeature ukuthi kwenzakaleni emthethwandaba ngomvulo, kuyini okukhulunyiweyo?
Izibotshwa zingenile enkantolo, zithe zingenile enkantolo zabika phambi kwenkundla ukuthi zifuna ukuthi inkundla ikhangelisise lokho ezikholelwa ngakho. Bona besitsho ukuthi icala lela baletheswayo nxa inkundla ingahlolisisa lecala elingeke lime emthethweni. Inotice leyo ngeyokuthi umtshutshisi alindele akhangelele ukuthi kule application abafuna ukuyenza abathe bazayifayila mhlaka 15 i-application leyo ngeyokuthi ba-accepted the charges. Zakufaka ngesilungu nje, okunye kwangikhona kuyangilahlisa ngesintu. What they mean is ama-charges as they stand they are vague and embarrassing, ngakho-ke bafuna ukuthi bafayile mhlaka 15. Thina sasesivumelana ukuthi bangafayela mhlaka 15, thina mhlaka 17 siyaphendula khonokho ababe kufayilile. Inkundla izanika isinqumo mhlaka 21. Konke lokhu kwenzakala ngontulikazi. Nxa sithi siyakukhangela sibona ngani nje ikuchitha isikhathi.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi ezinye izakhamizi zeluveve kobulawayo lapho okulodubo lwesihudo esibulale abantu abalitshumi lantathu sezixexebuka ijwabu. Inkundla inye ithi njalo kulo isifazana obotshiweyo eVictoria Falls ngemva kokugwaza lokubulala owesilisa obethandana laye ngemva kokuba ephuze ukumvulela umnyango. Sobuyi isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi kwa Studio 7. Hayi, thina siyaphila ngomusa kaNkulunkulu. Into efunkhuba ngayo namhlanje ake lingizwe kahle. Ngithanda ukulalela amazwi noma ngithi isintu esikhulunywa ngabadala bethi khona asihlandele amasiko ethu. Kodwa ke abanye ke sibafuna ukukhuluma ngakho kodwa akabalondi. Ngoba ngisho ukuthi khona kaze bayafuna amabele enjelele, bayafuna imali enjelele kodwa ke ukwenza kwabo ayisikho. Ngokuthi xa ungakhiphanga amabele le mali uyathonisiswa. Kuphinda ungakhiphanga. Kati ngembala ngeqiniso lonke into enje kayidimandwa ungadlula kudlulile pho ke abakithi lapha abadimanda njalo into engilovolo ngayo engimangalisa inye onlaba bahamba isihlahla phansi ngamasobhuku bepropose imali besikhona nxa sibuye ebantwi bethi khona sipasise i-R10 nxasibapha usikhona kathi vele i-R10 leyo imizi emngaki abafuna ukukhuluma ngakho uzothi khona sipasisile ngake ngilonde umuntu mina ngile mzini wakhe. Hayi, asikhona silonde. Kwa sikhona nina propose andi buya bantwini. Lizwa abantu kona bona bakwanisa ukungakanani. Ha? Bakubuka khona uthole sevuka umhlonga. Kungasikho. Kanti ke usobhunga abantu bakithi. Ngoba usobhuka esevusa umhlonga uzahlonipheka ethiwana. Hayi bo. Masi bathi khona hayi, asikhulumeni kuhle njengezakhamizi. Lawo yisakhamizi esobhuka kodwa uthole khona ethi khona angake silande umuntu emzini wakhe thina. Sibhasile sipasile kufuneka i-R10 sakhalimize khona iyasinika almost 15,000 rand kodwa sise silikhona 15,000 rand kambe sure ingathatha imota le-Rolls ongayithenga isiya enjelele bafuna ukuyamisa imota egedini lenjelele kanti isintu sasikhona imota ingafika enjelele kabafike ngezinyawo isintu kasikho esenakithi bakithi ngicela abazi ngesintu beke babatshele kwenilanga eredwini njengoba lalikhuluma ngesintu into ngiyabonga ngisekhezi mina
bayithi njani lonke emagumbini amane omhlaba mthokazi omuhle malume sasitshovile vuka malume vuka masinya uvule ivolumu kakhulu nakubingelela khonapho ngumzukulu wakho umoveni mnewethu khona ngapho egwamba sipangani wani mogizi vuka zithele omuhle egwalupa twana vuka phila umunye sunana maziwa lawo khona ngapho malaba ekuhuli sithele omuhle uzayezinto vuka bapho angiyalithanda bantwana benkosi hayi philani liphephe kuphela liphuzani ekuzivikeleni phakathi kophubhane lolu madoda awu bakithi saphela isizwe sikababa calabani kuqanda yini bantu hayi kodwa ke ama-sanitizer akhona kodwa yabiza mani hayi sepayo nale i-green park ezani ngayo madoda izandla kuyafa i-corona leyi ngiyabonga nxa liphephile liphilile ngilithanda thanjini ngiyabonga.
Kanti mina ngicela ukubuza into eyi-1. Imishini yokuthesta abantu i-COVID-19 eZimbabwe ikhona yini yona? Noma sebe sibona ngabantu ngokuwa njengempukane besiwa kuphela besifa, bengathestwanga bengakwazi ukuthi bayagula noma baguli. Ayi futhi bayithi lo government we-ZANU-PF. Ayi lokho nje thina kaze sikubone lokho. Mina ngifuna ukwazi khona lokuthi ikhona yini imishini yokutesta abantu. Ikhambi lona yiliphi abalisebenzisayo ukuvikela labo bantu asebephethwe yileyo nto leyo?
Njengobukhokheli bezigaba siyafisa ukwazi ukuthi kustudio 7 namhla vele indaba esebhudwini libe lisithumezela amameseji ukwenzela ukuthi singene endabeni okuyabe kumele kuxoxwe ngayo lathi siphathise uhle ukuphathisana ezigabeni untuthuko yelizwe seze kukhona okunye okuyabe kufisa ukuthi lathi njengama-councillors elifani sibekwazi ukuthi heyi liphuma nje namhla lithona silohlupho olunje kuyasiphathisa kakhulu.
abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uzulu wakule South Africa uphakathi kokukhalela umdeni kamuyi umnumzana Nelson Mandela ngemva kokubhubha kwendodakazi yakhe uZinzi Mandela izolo. Kule socha le United Nations elidutshulwe ngabahlamuki lafa kwele Central African Republic izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abazancintisana kukhetho lukamongameli ngolwezi abathi umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bayaqhubeka ngenhlelo zabo zokudinga usekelo elizweni. Uphenyo olwenziwe izinhlanganiso ezithiyeneyo luveza umnumzana Biden ehamba phambili. Kodwa uTrump laye uvikwa eqinile kudaba oluphathelane lokukhula komnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika umnumzana Tim Muringayi.
Engibonayo okathesi ngibona ama-Republican engiwaziyo labantu engibaziyo abaningi besithi bona bazavotela umnumzana Biden. Umnumzana Biden singabuyele emuva siyabona ukuthi waye engu-vice president ka-president Obama during the best economic turnaround elizwe leli in the history of the nation. Lapha abasusa khona ilizwe from the brink of total desperation. So I think okwakathesi abantu abaningi babona yena umnumzana Biden as a calming hand ngoba sibona ukuthi uPresident Trump ube yi-character e-polarizing or engathi ihlukuluza abantu abaningi ngama-policies akhe. Despite ukuthi i-economy ye-America was the strongest in over 100 years ababe kukhuluma abaningi. Ama-pensioni, ama-wages, lani bese kukhwelile and i-cost of living ibingathi isingcono for everybody lama-groups amaningi. But sibona i-COVID le-19 ingathiwa isibhadlaze konke yasibuyelisisa emuva ngesikhathi sengathiwa se-depression yabo 1933-1929 khonapho. But sibona uBiden ebuye le-economic plan engathiwa izanceda i-America isuke ku-situation eyiyo kathesi.
Ubona izalankomoni kulolu khetho?
Ama-predictive analysis wonke akhomba umnumzana Biden enqoba. But singakhangela emuva i-history kuthiwa it is the best teacher of everything. Sakubona futhi ngomama uClinton contesta lo president Trump. Ama-predictive analysis wonke ayekhomba uMiss Clinton ukuthi wayezanqoba, but siyakwazi ukuthi akwenzakalanga lokho. So ngelanga lokuvota or ilanga lokhetho yikho esizabona khona ozanqoba, but okwakathesi bathi bona umnumzana Biden uzawina.
Umnumzana Tim Muringayi isizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulomuntu oyedwa obulawe ngomkhuhlane we-coronavirus izolo okukhuphule inani lasebebulewe isifo lesi laya kumachumi phose amabili 19. Asebebanjelwa umkhuhlane labo bakhwelile baya phezu kwenkulungwane 1034. amagqwetha e-Drugs International aselovele uhulumende emxwayisa ukuthi asedinga inhlawulo ngoba wesula i-contract yakhe lalinkampani ngaphandle komthetho. ELeSouth Africa lithi selizalandela isinqumo senkantolo liphathise iziphepheli zeZimbabwe lalabo abalama-special permits ngemali ephiwa izizalwane zakulelo lizwe eziphanjaniselwe impilo ngomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.